Hayi kuzobanzima baba kuchukuthi kulolu khetho lelo ngoba makathi sisasa lo le nearly 2 years uthi kuma elections so uqala ukuba no violence njengale kuchukuthi siyafora sesikhathlesana kuzabe sokukubi kakhulu ngoba amabandla athe esuthi asimiselanga ukuba le tolerance ukuthi abantu bakhetha abakufunayo bekhululekile so amabandla afuna ukusebenza ubudlwangudlwangu kakhulu ibandla elibusayo singazi ibandla elipisa lona ngokwalo ngoba isikhathi singathi ibandla elibusayo kathike lalo elipisayo alikho msulwa lakakhulu kwezinye indawo so kuzoba nzima ukuthi mase kukhetha zolusondela zolusuka seduzane awunisebenza vota.
Ye mnumzana Ngwenya, wena ubona njani ungasikhangelo sokwenzakele?
Ngoba chesi ngiyangizabane ibe sithi khona umkhankaso singasiqalisi kodwa hayi mina ngivumelani lakho ngoba yabuthi abantu beizizalo ndizibawa yokuhlupheka okunenga kakhulu abantu basabhizi besacabanga ngokwempilo bona ama-parties aphikisayo o-FDC laba lezi mali zakhona akula ibandla elibusayo kuyaxatshanwa phakathi kwezanu umnotho welizwe kawumanga kuhle so yikho ngibona ngathi okwakhathesi ngiye abantu bengakhuluma nesaba abakwazi lokhu nje kuyatshengisekanti ukuthi ye akwabule kuqhuba kwengqondo mayelana nezozo i-violence izamudlwana kodwa asikethi thi ukuza kwendakala ngoba asikangeni.
Mnumzana Mpofu, ungasitshela wena ukuthi nxa ukhangele okwenzakeleyo i-violence esiqalisile ingayitshengisa na ukuthi ibandla le-ZANU PF lingaba liyethuka yini ukuthi linganqotshwa ukhetho?
Ye kungaba njalo baba ngoba iqiniso elikhona ukuthi i-ZANU PF siyayazi isikhathi esiningi abalandela baye batholakala emaphandleni so ma sebethola ibandla eliphikisayo ibandla le-MDC selingena lapha abathembele khona bona baba lokwethuka okukhulu so ma besethuka bazorejectha ngokwenza ukudlwangudlwangu bazama ukuvalela ibandla leli le-MDC ukuthi lingayifiki ebantwini bano ngoba bayazi ma-MDC ingafika emakhaya abantu bemakhaya ma bengayithandi i-MDC bayivotele i-ZANU PF kuyabe kuphele ngayo ngoba yona igcile emakhaya so i-ZANU PF they are trying to protect their territory but basebenzisa indlela engayisiyo and they are not baconvince abantu besa udlame obuthi into embi kakhulu kodwa kuyatshengisa ukuthi kusiya phambili kuzoba nzima ukuthi MDC ikhampeni emakhaya.
Ye mnumzana Ngwenya, ngibuye kuwe, wena ngokubona kwakho kukhanya ungani ibandla le-ZANU PF lingethuka yini? Thina sibone ukubana ibandla le-MDC ayadonselana amacele i-MDC alliance le-MDCT okungenza ukuthi i-ZANU PF inqobe, ukubona njani wena ke?
Phela siyazi ukuthi singaze sinandelele ama-electoral management bodies kumbe ama-entities aqondane lokhetho o-ZEC singaze sinandelele i-public media i-ZBC amasolotsha izinduna kungathi mina ukwethuka kwe-ZANU PF kungaba kuyikhandi ngenxa yokuthi bona vele bayabathi be-down bayazi sokuthi singazisiye ekhethweni bayabonaukuletae bayatshintsha izithelo zokhona ama-result ye bengabe beklowa levoti noma wazi lapha amasevi bengabe beyitshengisela ukwethula kodwa bona sibile abaqondane lo khankaso o-president lama-structures e-ZANU PF vele bayazi balabana labothi wenga labosibanda lamapholisa basemhlubulweni wabo abasoze bethuke kakhulu kodwa ye bengathi bayacwayicwayisa kodwa kabethuke.
Ye mnumzana Mpofu, wena ngokubona kwakho ubona ungani ukhetho oluzayo lungahamba njani, ikakhulu ngazikhangele khonoku engikuthileyo phambilini ukuthi kukhanya ibandla eliphikisayo lona lidabuke phakathi?
Ye amabandla a-MDC alokudonselana okukhulu phakathi kwawo kodwa lokhana angiboni ukuthi kungatshintsha usekelo lukaChamisa analo ebantwini bakhe ngoba iqiniso likhona ukuthi abantu lokhu suka kukhetho oludlulile luka-2018 ngendlela okwabhodwa ngayo nakanje basathembele kuye so lokho kwenzakalayo kuma-MDC angeke kuphambanise kakhulu i-MDC enkulu i-MDC alliance bonathi ibandla likaChamisa mako ukhetho lungaqhutshwa ngendlela efaneleyo kungela kuthotshela kwe-ZANU PF lilakho ukunqoba.
Wena ke mnumzana Ngwenya, ubona kungenzakala yini ukuthi ibandla le-ZANU PF linqotshwe?
Kanti madoda sesikhohlweni vele i-ZANU PF vele ngayisayinqobe i-MDC siyakwazi khona lokho konke okukhona ukuthi nxa amavoti sebaliwe i-ZEC uPhisila Zigumba uyasala bahlale phansi labantu bezanubeyo sebeqoqa khona ukukhila esingakutsho ukuthi engxenye okwakhathesi njengoba ujaha lowo wakwafika eZambia watshelwa nje indlela ezingasetshenziswa ukuthi bazilungisise ngibona ngathi ngoba phela anthi siyazi ukuthi kula ama-ejwa nama-polling station bebebhayiza nje ama-polling stations abaningi bebengayikhona so ama-numbers akhona ayebe emaningi kuzahlupha ukuthi iZanu-PF iqine kodwa ukuqoba iMDC alliance kayinqobi ngoba inqobile iyabe inqoba ngoba iZanu-PF iyabe ilenhloni bethi saba ukugqila